Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 8 kumfumfu 2021 igama ngontungamili inkomo nanzi ezihamba phambili oye ngumphathi ntambo wezempila kahle umnumzana obhataya moyo ufunyanwe ngumthethwandaba emsulwa kucala lenkohlakalo eliphathelane lokuthengwa kwendingeko zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Ibhanga elikhulu lelizwe elereserve bank lithi lizajezisa amabhizimusi athengisa izinto esebenzisa isilinganiso sokutshintshwa kwemali i-exchange rate yomkambo wensitha ebiza 1 US dollar is to 200 Zimbabwean dollars. Ele Zimbabwe selisuswe kuluhlu lwamazwe ekade efakelwe imigoqo yokuya kwele Bilitane ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abafika phose 189 belomkhuhlane lo. Luthi njalo abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane ezedlula ithumi lambili 12,231. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilithumi lanhlanu 15,822. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala likhwelela yaku 3,152,916. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina bakhwele baya ku 2,374,045. Asebebanjwele umkhuhlane bedlula inkulungwane ezilikhulu 131,523. Asebebhubhile bona sebephezu kwenkulungwane ezine 4,631. Oye ngumphathi ntambo wezempila kahle umnumzana obhataya moyo izolo ufunyanwe emsulwa kucala lenkohlakalo eliphathelane lokuthengwa kwendingeko zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Umoyo uxotshwe kuhulumende ngumongameli Mnangagwa Nyakenye ngemva kokubotshelwa icala lokupha inkampani ye-Drugs International umsebenzi wokudingela uhulumende imfanelo zokulwisana lalumkhuhlane ezifana lamamaski lamasanitizer engalandelanga indlela ehlelwe nguhulumende ithenda ngesiNgisi. Uhulumende wayezahlawula linkampani amadola emelika afika kuzigidi ezingamachumi ayisithupha i-$60 million. Umahluli wedale le-High Court uJustice Pisirayi Kwenda unqume ukuthi akulacala elisobala eladalwa ngumoyo. Isiphathamandla se-Drugs International umnumzana Delish Nguaya laye owayebotshelwe icala linye wafunyanwa emsulwa. Ibhanga elikhulu lelizwe elereserve bank of Zimbabwe lithi lizajezisa amabhizimusi athengisa izinto esebenzisa isilinganiso sokuntshintshwa kwemali i-exchange rate yomkambo wensitha ebiza 1 US dollar is to 200 Zimbabwean dollars. Lesi yiso isilinganiso esesisetshenziswa ngamabhizimusi amanengi ngitsho lezinye ingatsha zikahulumende ngenxa yokugukuteka kwedola leZimbabwe. Kumbiko eliwethule izolo, ibhanga leli lithe ugatsha lwalo olukhangelane lamacala okutshaphaza imali olwe-Financial Intelligence Unit luphakathi kokuqhuba uphenyo ngenjongo yokujezisa osomabhizimusi laba. Uhulumende uthi amabhizimusi kumele asebenzise i-exchange rate yakhe eye 1 US dollars to 88 Zimbabwean dollars. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube laye wethule umbiko esithi amabhizimusi azatholakala ethengisa ngentengo egxile kusilinganiso somkambo wensitha azathathelwa amalayisensi. Sixoxelo somabhizimusi uMnumzana Alec Ndlovu.
I-Financial Intelligence Unit kayingachithi isikhathi emsakazi ngoba akulalutho olufihlakeleyo lokudingisiswa. Ngena phose kumavinkili wonke amakhulu uzathola ukuthi bonke abehlukananga le rate ye 200 Zim dollars to 1 US dollar ngokuya ngapi. Ukuthi izitolo zisebenzisa le rate ye 200 to 1 US dollar yimbuzi ephakamise umsila msakazi ayibuzwa ukuthi ngeyini. Ngakho ke iRBZ kayivume ukuthi nge-shortage ye-foreign currency kumabhanga lolu hlupho sizaqhubeka silalo.
Ezinye ingatsha zikahulumende zikhanya zisebenzisa i-exchange rate eyomkambo wensitha ngoba nanku amapholisa sibone ememezela kumaphephandaba ukuthi azathengisa izimota zawo ku-auction esebenzisa leyo exchange ephezu kwale efakwe nguhulumende. Athe ngemva kokuchaywa inkundla yeZim Live aphenduka sesithi hayi kube liphutha lokho, izimota zawo zizathengiswa kusetshenziswa i-exchange rate kahulumende. Ungathini ngalokho?
Kuveza kamhlophe nje lapha ukuthi uhulumende udlala umacathelana lozulu ngoba kanti amapholisa abeza kwenza njani ukusakaza kunkundla zemedia ezijiyetshiyeneyo ukuthengiswa kwezimota zabo ngerethi yomkodo bese bejika ngemva kwesikhatshana bese besithi kube liphutha. Hayi, ngiyacizelela ukuthi kakulaqiniso ke kulokho, bavele yiyo irethi abayisebenzisayo kungatsha zikahulumende ezijiyatshiyeneyo.
Kuyini ongakuxwayisa uhulumende ngodaba lwe-exchange rate lolo?
Engakuxwayisa uhulumende ukuthi i-exchange rate iloko yama kakhulu kulokhu esithi thina i-productivity lama-exports esiwenzayo njengelizwe sithengisela ke amanye amazwe. Ngakho ke siyasilela kakhulu njengelizwe kuleso sigaba. Kanti ke njalo uhulumende kavale imbobo ezivuzisa imali etholakala kwezenjiwayo. Yonke imali etholakala kwezenjiwayo iye ezikhwameni zikahulumende ngoba sibonile kanenginengi abantu bebanjwa kuma airports lapha bethwele izitina zegolide, abanye baze bayebanjwa sebe kuma airports akubomakhelwane. Singathengisa kuhle ezenjiwayo imali yonke ezikhwameni zikahulumende siza kuba ke lama reserves eneleyo ku-RBZ ngokwayo le mabhenki ngokwawo bese kusiba ke ukuthi i-foreign currency ingenela emabhenki akula ozagijinyiswa kumbe ozagijima ngoba i-foreign currency nxa uyifuna uyabe usuzayithola ke ngokwaneleyo emabhanga.
UMnumzana Alec Ndlovu ngusomabhizimusi. Sixhume njalo ingcwethi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Siyakubona ukuthi Reserve Bank izama ukuletha i-discipline I think ku-economy but what we can say or singakutsho kubana i-problem kathi esekhona ukuthi we all understand and appreciate the challenge esilayo ngekusuta kwe-foreign currency. Kungaba le shortage ye-foreign currency obviously kuyadrive ama-rates upwards. The only big challenge now is like ukuthi the only formal way of getting foreign currency is through the auction system which at the moment has had serious delays in terms of paying out what it is allocated. And even if you look at the total figure that is actually being traded on the auction floor versus the requirements of industry, it's just an insignificant percentage to some extent if the economy is totally opened. One will argue and say auction system did work at that time when pressures were minimum in terms of industry because of COVID restrictions, we were under lockdown. All of a sudden we have industry now up and working, people now demanding forex because the economy is opened.
Umnumzana Reji Shoko Uhlaziya ezenotho. Uhulumende weBhilithane uthi eleZimbabwe ngelinye lamazwe angamashumi phose amahlanu 47 azasuswa kuluhlu lwalo lwamazwe ahlaselwe kakhulu ngomkhuhlane weCOVID-19 kumbe iRed List ngomvulo. Lokho kwaziswe ngonobhala obona ngenhlelo zokuhamba kweleBhilithane umnumzana Grant Sharps izolo. Inyathelo leli litsho ukuthi izizalwane zeZimbabwe lezamazwe afana leSouth Africa lamanye ezihlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili sezivunyelwa ukungena eBhilithane kungela migoqo yokuthi kumele zihlale kuma-quarantine centers, okuyinto ebesivimba ukuhamba kwabantu ngoba kudingeka imali eningi ukuhlala kulawo ma-quarantine centers. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eBhilithane umnumzana Difa Dube.
Kube linyathelo elihle lelo obabunkomo ukuthi ilizwe leEngland livulele abantu as long as nqaka ukuthi sowathola ama vaccines akho, sowahlaba ama vaccines akho, bekungasela isizathu sokuthi kungabe kusayenzwa yini ukuthi abantu beloko bavalelwe sonke lesisikhathi. Kodwa ke okukhulu ebekade beloko bekukhangela, kade bekhangela ama statistics laphana kuwo la amazwe, ikakhulukazi emazweni akithi nala ngizakhulumela kakhulu emazweni aku-SADC region, khulumela indawo efana le-South Africa, le-Zimbabwe, le-Namibia, le-Botswana, le-Mozambique, kade bekhangele kakhulu ukuthi ama-statistics athini ngabantu aba-vaccinated. So okuye kwatshengisela kathesi ukuthi abantu asebahlatshwa ama-vaccine sebebaningi kakhulu sibili, okutshengisela ukuthi abantu sebephephile ngobuningi babo, njalo indlela yokutransmitter noma yokudlulisa umkhuhlane isisezingele eliphansi kakhulu.
Ungathi bakhona yini abeZimbabwe abaseBhilithane ekade besehluleka ukuya ekhaya ngenxa yemigoqo le, kumbe abaseZimbabwe abahlala eBhilithane ekade sebesehluleka ukuphenduka ngenxa yalimigoqo?
Ziningi kakhulu izizalwane zaseZimbabwe lapha eEngland babunkomo, njalo ziningi ezinye izizalwane zaseEngland eziseZimbabwe ebekade zidinga ukuthi ziphenduke zibuye eEngland. Labaningi abalapha eEngland kade bedinga ukuthi bahambe baye eZimbabwe, njengoba sisazi ukuthi abantu izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza kuleli lizwe leli ziningi kakhulu. Kodwa ke into ebekade inzima kakhulu, njalo into ebekade ilomthwalo omkhulu kakhulu, bekuyimali leyi ebekade ichajwa, noma ngithi ebekade yethulwe phezulu kwabantu abahamba besiya emazweni asese ku red list, imali engange £2,250. Imali leyi ukuthi nxa siqathanisa le mali yama rands ibifika lapha na phose kube 50,000 rands. So bekunzima kakhulu ukuthi nxa umuntu uye wathi usuka lapha kulelizwe uhamba usiye ekhaya, akukho lula ukuthi umuntu nxa iphenduka aphenduke aphinde ahlukane le mali eningi kangaka efika mhlawumbe 50,000 ebhadala nje ezindleko okungafanelanga ukuthi yasibhadala. Ngoba siyazi ukuthi nxa sihamba sisemakhaya sifike sibe lezi lama expenditures amaningi, sibhadale lezi zinto eziningi, lezinye izinto ezokwakha lani. Nxa usuphenduka uphenduka ongasela imali, ngoba usuphenduka usuzodinga njalo enye imali. Kodwa ke bekubuhlungu kakhulu ukuthi sekufanele ukuthi nxa uphenduka ubusuthatha imali yonke enengangaka uyithathe nje uyiphosele emgodini wesambane, olusazi mhlawumbe ukuthi emuva kusese lezi zinto eziningi ezisadinga imali, ezisadinga ukuthi zilungiswe, kodwa ubusulahlekelwa imali engakho.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane. Kubikwa sokuyisisana sana kubandla leZANU-PF phambilini kokhetho lokudinga inkokheli yezigaba olwenziwa sokuzafika umhlangano we-Annual People's Conference wona oqhutywa kanye ngomnyaka. Umhlangano lo ubumele wenziwe ngenyanga ezayo ePindura kodwa usudluliselwe phambili. Abanye bathi lokhu kubangelwe ukulwisana okwenzakale kwezinye izigaba zelizwe lapho bekukhethwa abakhokheli abatsha. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Belief Gawule.
Okwakathesi singathi kule restructuring exercise ebesenziwa yiparty yethu iZANU-PF iyenza i-restructuring. I-restructuring leyi iqale kuqale kwabunjwa ama-DCCs angitsho kuqaleni, kwalandela ama-DCCs aseqalisa ukuthi asungule uhlelo lwangaphansi lwama-cells. Kwasuka kuma-cells kathesi sinkunje nje siphuma ekubumbeni ama-districts. Ngathi kunaphana sengiyeqile ngathi mina kuma-cells kwabunjwa ama-branch, kwasuka kuma-branch kwabunjwa ama-districts, ama-wards esiwabiza sithi ama-wards esiwabiza sithi ama-districts ngesisekelo sombuso wephathi yethu. So ngokunjalo kathesi osokulandela kuzalandela ama-provinces, sokubunjwa ama-province wonke ama-province ukhetho lonke lusenziwa kuma-10 provinces yiwo luzalandela. Siqhubekela phambili silanda i-congress ezaba khona kumnyaka ozayo, yikho okukhona. So okwakathesi singakhuluma ngomkhankaso kodwa okuqakathekileyo ukuthi ngikubumba umhlangano esikwenzayo, yikho kade sikwenza nje ukubumba umhlangano sisiya phambili. Yebo phela lanxa sikhuluma ngakhona oko phela i-province yakhona layo is ama-province laza dissolve bese kubunjwa ama-provinces amatsha. Ilokhu i-restructuring isiya phambili isiya phezulu kuze kwethi nxa kuqeda ama-provinces kubuye njalo i-restructuring restructure njalo kubunjwa lama-central committee members i-congress ithi nxa isifika sokule structure esitsha somhlangano sesilanda i-congress kusiya khethwa njalo ubukhokheli obutsha ku-congress.
Sizwa kuthiwa ukhetho lokukhetha inkokheli yezigaba yama-provinces lwedluliselwa phambili ngoba kuqhamuke udlakela kwezinye izigaba. Kuliqiniso yini lokho njalo ungasitshela ukuthi etsholotsho khona kumi njani?
Gandhi akukhona yilokhu njengeparty njengoba ngichilo ukuthi osokulandela okuzalandela kathesi kukhethwa kwema-provinces okuyikho okukhona ehlelweni lweparty yethu iZANU-PF. Ukuthi kwaqhamuka imisindo kwezinye izigaba hatshi ayisikho lokhu okubangeleyo ukuthi ukhetho ludluliselwe phambili. Ukhetho lwadluliselwa phambili ngenxa yokuthi inyanga yena leyi akade kumele khona kube lo khetho abantu bebengacina sebebhizi ngokulungiselela ukhetho ngokukhankasa ngokwenza zonke izinto ezinjalo. Kube kanti inyanga yena leyi lapho kule conference khona eqakathekileyo kakhulu, i-conference yokuphela komnyaka ezakwenziwa ekupheleni kwenye kwena le nyanga, yiko kudlulisele phambili ukhetho lwama-provinces luzaqhutshwa ngemva kwe-conference ezaba khona ekupheleni kwenye nyanga. So ngakuke i-politburo izahlala phansi ikhangele ukuthi ukhetho lolu lungenziwa nini, luhlelo oluzayo lolu njalo luzafika kungakhathalekile ukuthi abantu bakhuluma besithini besithi kule misindo lani lani. Imisindo kayiswelakali Gandhi indawo zonke lakuma-parties ama-opposition parties kule misindo abantu bayalwa yikubona ama-MDC ayisplita lani lani. Imisindo yonke laleyana iyabe ikhona indawo zonke akuswelakali imisindo kodwa kungaba lo msindo laphana abantu sebethi umsindo usudlulisele phambili uhlelo hatshi ayisiko lokho.
Umnumzana Belief Gawule lilunga leZANU-PF Central Committee. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi amalunga edalele parliamente akubandla leMDC Alliance ale ukuya eParliamente izolo ukuyalalela umbiko kaMongameli Emmerson Mnangagwa owe State of the Nation Address wona awethule ngomabona kude. Izim Live ithi kubotshwe okatijele ababili ngecala lokuncedisa umsolwa owetheswa umlando wokudlwengula abesifazana abangamashumi amabili lanye 21 usemuropa ukubaleka ejele. Ababili laba ngusimbarashe Machekera Longoni Zashe Munu Uripi. uMaropa yena uphange wabotshwa njalo wabiselwa ejele. Isayithi yona ithi kulemuli yemangwe esilovele usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga ikhonona ngokwehluleka kwamapholisa ukuphenya udaba lokunyamalala kwendodana yayo eleminyaka eyisithupha uZenzo Ncube yena obefunda eMadabe Primary School. Isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani kuwo wonke nje umuntu omlandeli ka-Studio 7 okhulumayo ngobhova ngwenya. Ngiqondise kulabo abagxeka i-MRP ukuthi cha, MRP ayinalo ubandlululo. I-MRP ihlukanisa inhloko nesixaxa, ngoba phela kunabantu abasakholelwa ukuthi i-MRP iyabandlulula, kodwa bengaboni ubuchapha obenziwa labantu abasiphetheyo njengamanje nje ebathu kuphi lapha e-Country Park. Nako phela sesilethela abantu bempumalanga, shuthi imathebele ndingaka ayinawo yini amankampani.
Hhayi bafowethu, nithenge ngilimukise lapha. Ngizomnye ikhuluma inkulumo yokuthi abantwana beZimbabwe abatshontsha eBotswana bajonjiswa indlala lakuswela imisebenzi. Hhathi bakithi, akula msebenzi oswelakala eZimbabwe ongayenza ukuthi umuntu uyebutha isibaya somuntu sonke. Nokutshontsha abakutshontshayo bale minyaka baqalisa nje ukuthutha iinkomo zeBotswana lezakhonapha ezibayeni. Ukuthi hhathi asokuswelakala kwemisebenzi ikuganga. Ikuganga sebejayela abazali babo bakhulisa abantwana babo ngezifuyo zabantu. Lalamhla izizukulwana zilokhu ziganga, lokhu ziganga.
Siyalibonani ku-Studio 7, siyalibonani. Lami ngithi ngifake udiyami leyi ukuthi idlalwe, imamelwe wonke umuntu olalela u-Studio 7. Siyacela ngomusa kaNkulunkulu engitshoyo ukuthi thina abantu esingaphandle kwelizwe okwamanje ngayithi sikhankasela amabandla i-MDC, i-MRP anala amabandla ukuthi ma ungabe uvota abantu bevotele wona oyabe uyisapota wena khona lapho kuleli yalizwe laseZimbabwe. Ungavotele usapoti i-MRP, usapoti MDC, ukhankase emzini wakho, utshela unkosikazi wakho, ubaba wakho, ngumama wakho, nodadewenu ohlala kwakho ukuthi akelekele ukuvotela iZANU-PF. Votelani iphathi leyi nje ukuze maybe kube lo tshintsho elizweni lakithi, ngoba abantu abasekhaya yibo abavotayo. And the most imathebelele ndi iyevotela kule iZANU-PF. Baqala ukubuya lo kungamathotshi kwama-battery one day benikeza abantu abanibonani balo ncedo.
Sakazi baka Studio 7 linjani lonke lamaZimbabwe wonke. Ngithanda ukuthi ngithi mina into ekhulunywa yi-MDCT kaDouglas Munzura le ekhulunywa nguMorgan Komitsi akuzwakali lokhu ukuthi kuyini. Nxa besithi ukhetho kaludluliselwe phambili kwa-2023 kuyini abazama ukukutsho, njengoba i-constitution yelizwe ithi sivote every 5 years. Thina esikutsho ukuthi nxa befuna ukulungisa ama-reforms okhetho isikhathi yiso sona lesi, kusasele umnyaka ukuthi siye kuma-election. Akulungiswa ama-reforms kathesi kusukusela ngo-2022 sizo siyofika u-2023. Ngiyabonga, yimukhuthe ngilapha eGatati intaba zintuna.
Salibonani basakazi be-Studio 7 linjani lonke. Ngithike lami beke la amagama eyilawo lapha ukuthi yebo ama-elections asefikile, sesondele. Gqugquzela ke ngikhuthaza wonke umuntu, yiloba nguphi ubuntu okhona kuleli ilizwe laseZimbabwe ukuthi kavule amehlo, akhangelisise, avote ngokuhlakanipha, avotele ibandla elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa. Abantu singayengwa. Ngiyabonga basakazi be-Studio 7. Mina ngikhuluma iselo wagwelo.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi iParliament yaleli lizwe isivumelene ukuthi uhulumende aboleke imali yokusebenzisa lokubhadala izikwelete zakhe kuze kuyefika umpalakazi. Umsakazo munye uthi njalo umlobi wakwele Tanzania umnumzana Abdul Razak Ghana nguye ophiwe isicoco salonyaka esen Nobel Prize in Literature. Singene kudaba lweMelika. Ikomiti yedale leSenate izolo yethule impumela yophenyo elwenzileyo ekhomba ukuthi ngempela umnumzana Donald Trump wazama ngazo zonke indlela ukuguqula impumela yokhetho lwanyakenye kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden mthetho esithi udlelezelwe lancanje wayenqotshwe kuhle. Lolu phenyo luthi njalo uTrump wazama ukususa igqwetha likahulumente u-Attorney General owayekhona ukuze afake owakhe owayeza kumalaye ekuthini uqiliwe kukhetho. Likomiti ikokhelwa ngabebandla elibusayo elama-Democrats. Ibandla eliphikisayo elama-Republicans lalo lethule olwalo uphenyo likulandula konke okukhulunywa yilikomiti. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into le iqakathekile esiyibonayo lapha eAmerica ngoba yiyo idoyen of democracy around the world. Sibona ukuthi lakho futhi ukuthi umongameli welizwe uTrump ngaleso sikhathi sama elections esefuna ukuqilibezela etshintsha amavoti esithi Pennsylvania le Arizona le Michigan kwaqilwa. Sibona ukuthi i-strong democratic institutions ziyanceda ngalezo ndaba ngoba singakhangela ukuthi eGeorgia lapho abadliwa khona after 26 years iRepublican Party engakadliwa. It was a state that was run by a secretary of state oweGeorgia, a governor oweGeorgia, bonke bengama-Republicans. So bekungela ukuqibezela khonapho. Sahamba futhi eArizona, another red state, sabona ukuthi the fundamental issues of democratic institutions hizo ezincedisa in ama situations anjalo.
Yebo, ama democracy athi uTrump wazama ukuhluthuna intambo zombuso kodwa ama Republicans aphume elogwalo lwawo lawo esithi akulanto enjalo eyenzakalayo. Ngubani esingamthemba lapha phakathi kwamabandla omabili?
I fundamental constitutional institutions yizo ezincedisayo in the future ma kule dispute engaka. Ngoba sibona ukuthi umuntu engazama laye akuzamayo akutshela ukuthi nguyonqobileyo, but ma kungela i-evidence yakhona lokho, then the institution takes over.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Owayengumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo ufunyanwe ngumthethwandaba emsulwa kucala lenkohlakalo eliphathelane lokuthengwa kwendingeko zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe lithi lizajezisa amabhizimusi athengisa izinto esebenzisa isilinganiso sokutshintshwa kwemali i-exchange rate yomkambo wesitha ebiza 1 US dollars to 200 Zimbabwean dollars. Ele Zimbabwe selisuswe kuluhlu lwamazwe ekade efakelwe imigoqo yokuya kwele Bhilitane ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.